indaba eziphala noma ingaba yinto enhle kube yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziya municipality walapha koBulawayo asho zenzisa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja elisendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho angithi into eqondileyo ukuthi na xa iloja lingabona hayi laphana sokukhenka umduli liyabiza phela umnikazeli hayi bakithi laba bembona sola makhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane kuzokwenza into eqondileyo. I-Zest might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimovote laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja badikade ngamlanga bakwenze bengakhulumisananga lo mnikazi wendawo. Umnikazi wendawo ngu-city council kuyomele babize i-city council ilama-engineers agcweleyo afundileyo akathi bena bahamba babebona ukuthi angabanda hayi iziphala lezi senzani sezingamakreki sezindala senzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle bathi ukuthi bona bafuna ukutshaya umthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo oluhle khonapho.
Ye singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadiliza iziphala leziyana kambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kuwontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingathi ukudiliza kuphela bantu bengani ta yikurimoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilona kube lelo zini imo output yama-gates kodwa mina ngokuthiwa yikuthi na inwato baziyadili aba-consult abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja laphana. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatsho bona bababheke ngantu abona yibasengoleliloj nxa kusengokuthi bona kuyangezela amagedi awaseingathi akula magedi khonapho so amagedi siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileni njalo sikhangela khonoko ade kuthi bona sifuna zalo sentimental values yokuthi na vele kwatokuya ubontu ziyathunqa ngenxa yemphongo naleyani.